Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande ubesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-14 lwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela amalungelo oluntu sebesole kakhulu ukubulawa kwelunga le-CCC uMnumzana Thapfumane Masaya, yena othunjwe ngomgqibelo eMavuku watholakala egongodiwe efile izolo.
Asiyonto esingathi intsha, kodwa umbuzo ukuthi ababulala abanye bona bathi baphetha ngani. Kabakwazi ukubana uParents Shiri owaqeda abantu emaNdebeleni laye wafaka lula nje.
Inhlanganiso ephathisa ibandla lezanu PFA FAS ithi izakhankasela leli bandla kukhetho lwama-by elections oluzayo ngenyanga ezayo.
Kuma-by-election lawo esiwabonayo esiwagayeleleyo amhlaka 9 sikhona thina njengefazi kugrawundi siyakampeyina njengesasikwenza kuma-harmonized election.
Iqembu lomculi wembube elonobuntu abazakala ngokuthi bobabes bembube lithi selilubhekise eCanada le-Ontario lisuka eMelika lapho eselihlabele endaweni ezijiyeneyo.
Hayi, asikajiji lutho. Lokho esihlabela umculo wembube, sihlabele amasiko wethu, traditional music yethu. Lokho kunjalo, still inspired by our Ndebele traditional music.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalwela amalungelo oluntu sebesole kakhulu ukubulawa kwelunga le-CCC uMnumzana Thapfumane Masaya, yena othunjwe ngomgqibelo elokitshini leMavuku watholakala egongodiwe efile izolo. UMasaya uthunjwe lomunye njalo umsekeli we-CCC ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO bencedisana labasekeli bebandla leZANU-PF. I-CCC ithi abathumbe ababili laba bebesebenzisa imota yelunga leZANU-PF uMnumzana Scott Sakupwanya, yena ongaphendulanga imibuzo esimthumele yona kumakhalekhukhwini. UMasaya uthunjwe ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwama-by elections kulandela ukuxotshiswa kwelunga le-CCC edalele ePhalamende uMnumzana Fabian, kufa hawutizwi edale lePhalamende ngumnumzana Singezo Chabangu. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ufakazile ukuthi kulesidumbu esidojiweyo ngamapholisa eHarare, kodwa akachongo ukuthi ngesikabani. Kunsukwana ezedluleyo kuthunjwe elinye njalo ilunga le-CCC elimela abatsha edale lePhalamende umnumzana Dakutswa Ngadziwore, ngabantu ababehlome ngempopo ohlobo lwe-AK-47, watholakala echayiwe njalo elimele kakubi. Lanamuhla lokhu akulabantu asebebotshiwe phezu kwesehlakalo lesi, lanxa nje abathumbi bakhe bebikwa besazakala njalo babonakala kumfanekiso kamabonakude. Nyakenye kuthunjwe elinye njalo ilunga le-CCC uNkosazana Mo Blessing Ali ngowesilisa olilunga leZANU-PF wayatholakala laye efile. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyadanisa kodwa kumangalisi ngoba ilizwe lethu iminyaka le ngo-43 esikuyo akula muntu ophephileyo ngaphansi kwebandla eliphethe umbuso. So asiyonto esingathi intsha, kodwa umbuzo ukuthi ababulala abanye bona bathi baphetha ngani. Kabakwazi ukubana uParents Shiri owaqeda abantu emaNdebeleni laye wafaka lula nje. Lo mgabe inkosi yabo eyayincedisa ukubulala abantu layo yafa.
Ubona kulabantu abazabotshwa yini phezu kwalesi sehlakalo fuzwayo ngoba sesiboneka nengi kuthunjwa amalunga e-Triple C. Kodwa kungela muntu obotshwayo uzakhumbula utakudzwa ngazi wore olilunga ledale lephalamende. Laye uthunjwe ngabantu ababehlome ngama-AK-47 ababonakalayo kunsukwana ezedluleyo kodwa lanamhla lokhu akula osebotshiwe.
Kungaza yokwamangalisa uma bengabotshwanga ngoba ungakhangela kumnyaka ophelileyo kwabulawa umama lo owesosberry kuthiwa ngumoblessing Ali. Abambulalayo akukwazwakali lanamhlanje ukuthi kwenzakeleni. Kodwa siyakwazi ukuthi kulo baba lowo ode ngummeli we-St. Mary's uJob Sikhala owayemela lo mama osejele. So kaningi ningi kuleli uma ungabulala umuntu webandla eliphikisayo ungahlala ungabotshwanga silembali yakho lokho. Kodwa kuhlukuluzwe abangalacala. So kungazake kwamangalisa lakathesi ukubana efile lo obuleweyo kuhlukuluze izihlobo zakhe kuhlukuluze amakomrade akhe ngoba abaphethe umbuso ukubulala nje kwabantu abaphikisayo asiyonto emangalisayo. Lamapolice ukuthi protect abantu kusukela ngo-80 kuzofika lamhlanje abantu abalombono ohlukeneyo labaphethe amandla kabaphephanga kuleli.
Inhlanganiso ezifana lesadaki le-African Union zona kukhona yini ezingakwenza phezu kwesimo seZimbabwe lesi?
Kulusizi ukubana okhokhela ayibandla eliphikisayo akaphakami ukubana ebe njengenkukhu esingamela amatsiyane ayo. Abantu bakhe bayaxotshwa eparlamenti uyabe sithi God is in it. Abantu bakhe bayabulawa uyabe sithi God is in it. Akula mzali ophila njalo bekufanele ukuthi ehambe lobufakazi bona lobo ekhulumisana lesadaki ayekhuluma le-AU ayekhuluma le-UN ahlangane lezingatsha ezimele amalungelo oluntu ama-Human Rights Commission akhona khona lapha lako-AU UN etc ethula udaba lokuhlukunyezwa lokwephula kwelungelo labantu lokubulawa kwabantu izigebenga lezi kodwa yabe thule kakukhanye lokuthi kwenzakalani kokulusizi.
Lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibhejuli kaZulu. Isikhulumeli sezanu PF umnumzana Farai Marabira uthi abalani lokwenza kokuthunjwa kukaMasaya. Inhlanganiso ephathisa ibandla lezanu PF AF Forever Associates Zimbabwe kumbe FAZ ithi izakhankasela leli bandla kukhetho lwama-by-elections oluzayo. Ngempela sonto abavoti esigabeni seGood West bethesele inhlanganiso icala lekuthusela abalandeli bebandla le-CCC ngokumaphandle kwalapho bekuvotelwa khona. Ukhetho luzenziwa ezigabeni ezilandelayo: Beitbridge West, Binga North, Bulawayo South, Country Park, Lobengula Magwegwe, Lupane East, Mavuku Tafara, Mpopoma Mzilikazi, Lenketa. Umkhokheli wefazi umnumzana Kudakwashe Munsaka utshele Studio 7 ukuthi baza kuba bephathisa ibandla lezanu PF kukhetho lolu oluzenziwa mhla ziku-9 ngenyanga ezayo.
Njengenhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe Trust Fund sikhona ukuncedisa iZANU-PF kuma-elections wonke eyabe iwangena iZANU-PF. Engaba ngama-harmonized election kumbe ebe ngama-by-election sebe sikhona ukuncedisa iZANU-PF njengomntana owe-ZANU-PF i-affiliate ye-ZANU-PF. Ngakho-ke kuma-by-election lawo esiwabonayo esiwagayeleleyo amhlaka 9 sikhona thina njenge-fazi ku-ground siyakampena njengasasukwenza kuma by election kuma harmonized election. Ngikhuluma nje mina njengomkhokheli ohlanganiswe eFast ngise Beitbridge West lapho esikhankasa khona kuma labantu ukubana ebhotheli zanu PF ebhotheli Comrade Tusani ukubana ewine. Sisuka khona apho sahamba yonke ama constituents ale by election sihamba kutaza ama member ethu awefast ukubana besebenze gadalala ukukampeni ukukhuluma labantu lokuncenga abantu ukubana iZANU PF iwine. So ngamafitshane inhlanganiso eForever Citizens Zimbabwe FAZ ayindawo ikhona ukuthi incedise iZANU PF kathesi lasesikhathini esibuyayo. Ngiyabona
sike sezwa esikhathini esedluleyo langempela sonto nje yona le edluleyo kuthiwa khona abanye bebesethuswa ngamalunga eFAZ kade bemiphandle kwalapho kuvotelwa khona bethatha imininingwana yabo. Litheni lina ngalokho?
Asila thina inhlanganiso yethu ethusela umuntu. Abantu nxa bemile kuma polling station kuyenzwa ngamaparty wonke. Even yona i-opposition iyabe ilabantu laba ababezimele. Indaba ligijima ukuthi libambe abefazi kuphela ukuthi bameleleni. Akula muntu wethuswayo kuyabe kuyikudinga amavoti kuyenzakala ke lokho. Awuqaliseli even khonapho eZimbabwe. La khona ngapho elikhona abantu bayama nge-voting day othiwa ngesilungu go get a voter. Egoli bakwenza babe bemile bedinga abantu esingathi ngama final touches.
Hello ke ngumnumzana Khudakwashe Musaka umholi wenhlanganiso ye Forever Associates Zimbabwe kumbe ifaza. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi amapholisa ebanket achaya abulala isibotshwa esasifakwe insimbi uDavid Kanyenze. Leli phephandaba lithi ngemva kwalesi sihluku amapholisa la athatha isidumbu sikaKanyenze bayasisa emotsha yeChinoyi engasebenziyo lapho esahlala khona saze sawonakala. Iphephandaba lobulembu elesite zw.com lilodaba lokuthi idolobho lakobulawayo selizaphelelwa ngamanzi ngoba asisele awangeke enelise inyanga eziyisithupha ezilandelayo nxa izulu lingananga ngemfanelo. Leli phephandaba lithi lokhu kwethulwe emhlanganweni ngukansila Mpumelelo Moyo othi yena kumele idolobho lidinge ezinye indlela zokutholisa amanzi izakhamizi zaleli dolobho. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Tite 7 huwa njani njani mase ngakobulawa iphumule madonkini ngilapha eGoli iProgressive Zimbabwe Foundation organization esebenza ngokusemthethweni iregistered ise South Africa ngama youth aseZimbabwe asebekhadile ngombuso wezana sebehlangene babona kungcono ukuthi bekhulume ngazwilinye. So nawe ma ufisa ukujoyina ngizokukhomenta ngayo kufacebook page ye-VOA Ndebele asihlangane khona lapha bazokujoyina. Kuna ama t-shirt 150, kuna ama barret 100 randa. Njalo la ma branch from Johannesburg, Pretoria, Eastern Cape la kwezinda. Kuningi ziningi inhlelo ezenziwayo laphana. Sukumele abantu bakithi sibambisane. Isimo sibi. Bathi umuntu anongakhali ufele embelekweni. Idudula sukuba yakhuluma. Manje iSouth African government iyabazi, iyabalalela. So lathi kumele siyelungisele ethilizwe. Silungisele kusasa labantu bethu. Ngiyabonga.
Studio 7 angibingelele kuba akazi nakubalalela. Mina nginesimanga ngalowo muntu akamnangagwa lo osengezwe Chabang othi yena ulungisa isizwe samaNdebele. Uzosilungisa kanjani isizwe samaNdebele evelena engumntwana wombulali owabulala amaNdebele? Sesikwazi mhlophe lokhu ukuthi uChabang uyisibongo sakwamalume leso sisebenzisa ngoba ezalwa nguMavis Chabang. Akayeke ukusenzela lo msangano wakhe lo owenzayo ukuthi ufuna ukusifisela kwiZANU PF. singafuni asifuni izana izana ngekayise hayithini akalanga ahambe kuyise lo wasibulalela ihlobo siyabona
Studio 7 livuka njani okhuluma ngolimkani wesiganda kona yena besicela lisidlulisele umlayezo kumnangagwa lindlulisele umlayezo wamkhathi manje uzwa njani abantu beSouth Africa ma besithuka kanje besithi thina sigezi sinduka amakhwapha kunguye sibulalela ilizwe lakithi ilizwe lakithi lirichi kakhulu linothile kodwa yena ngelokhu zeni yakhe ukukhokheli bakhe ukukhohlakele manje sesiyinhlekisa emphakathini phela ke lisidlulisele umlayezo lalowo chabangwa kwamthengile manje sekuxothisa amalungu e-CCC asazi bayophelelaphi kodwa one day
basakaza abahle Studio 7 hey livuka njani basakazi bethu hayi lethemba liright hayi siyabonga izindaba ezihle izindaba zeqiniso yengumluleko okhulumayo Studio 7 hawo kuzomunye ubaba lana ubaba wethu sekhala bethi thina abantu abahlala la eGoli nje siyathuka nje kuphela hayi asithuki kukhona labo lalabo abathukayo noma bengabe abantu bebesekhaya bathuka hawo shame kodwa baba wethu sengazibhekisana nathi abantu basegoli uyabona ekhaya isimo sinzima la eGoli sizozama nje ukuthi sithole amadlelo nyana lohlaza noma singasingela lutho njengoba utsho ukuthi asilalutho sihleka lokuzovota kodwa siyazama khona okuncane ukuthola othukela nyana ubona omalayitha every month nje ama-trolley eqongile ezekhaya khona okuncane sikuthola siyaphosela isimo singaba right sizobuya ekhaya lathi sizohlala ekhaya sithanda ukuhlala lapha eGoli hayi ukuthi thina silana eGoli siyathuka or asilalutho asilalutho yebo vele but siyazama khona okuncane sikuthola siphosela hayi ukuthi mhlawumbe singabantu ababi songazositim phela abantu baseGoli laba bathuka bakanje kanje ha kunjalo baba wami ngixolise khona lapho kodwa hayi eqinisweni sizozama nalo ukuthi sithole amadlelo aluhlaza sizame nathi ukuphosela abadala ekhaya hayi ukuthi mhlawumbe sibhekiwe kabo ukuthi thina baseGoli asifuni ukuvota asifuni ukwenzana isimo bakithi ekhaya sizohlala siyenzeni siyabonga Studio 7
sanibonani Studio 7 nizwenza nayo nathi siyavuka hayi siyabonga ukuthi yena iZimbabwe ayila amapolisa asebenzela izani sibenze ukuthi kusebenzele izani kungani abantu bengabantuleke abaleke bethumba i-TPDC yabona ukuthi izani yiyo enezidingo phakathi izani uma ungabe ungathi ophezane nayo bacacisa umuntu yanyamalala yamvumbulo bambulala or bemthumbi bemphakela amajeseni imijezo bemphakha isilofo ize izani ayilunganga ayize neqiniso yonke into yibebeka etafuleni bengafuni ukuthi beqhwadele umbuso bethathe izimbabwe benze izimbabwe ngethu sonke esibele izimbabwe sicela kusihloniphe nje walathi sibahloniphe
yes alibonani bakithi kustudio 7 siyavingelela ekuseni khona napha hayi ubaba ugawule mina angikwazi ukuthi umuntu ocabanga njani kahle hle angikwazi leso isandla sesithathu osivalayo kambe izimbabwe ngahluleka ukusibopha leso sandla sesithathu esiyisho esithumba abantu ha ugawule kathulele vala umlomo wakhe bakithi malume ugawule mpela nduzela yekona laphana ngisesandawana bakithi uba malume ugawule kayegelele into yokuloko eqamba amanga kanti ucabanga ukuthi bonke abantu bezimbabwe izilima yini abazawe lokho betshelwa into eqeya amanga njengazwakaliyo yena kuyizana ethumba abantu ya ucabanga ukuthi bengahluleka ukubamba leso sandla sesithathu nje ukuthi isandla sesithathu leso ngesabo esabo kumpeni yifazi yabo leyo akayegelele lamanga lo
njani Studio 7 njani Studio 7 lonke nje udungamire nkomo bonke nje abasakazi be Studio 7 sithanda lonke ngingene edabeni kulalo baba abathi ngichabango lo uncasula kabi uma esithi abantu besindebele nababulalwanga iZANPF abantu beKorea babengasuka bezobulala abantu lapha without ibebizwe iZANPF iZANPF iyathiretre nalaba abantu babuya bazosiqeda azi ubaba lo uyazi ume ngakhuluma kanje seduze singamkhahlela thi singamkhahlela mpela singakhohlwa ukuthi umuntu omdala singamkhahlela kabuhlungu
Studio 7 ninjani balaleli labasakazi usiba likhulu okhulumayo uyabona le ndaba e-CCC hayi mina lokhu kuthiwa iZANPF yiyo lokhu ithumba abantu ngiyasola msi la bantu banemkhuba vele emdala esiyaziyo yibo abathumba nabodwa bebanga izikhundla ngoba vele bona abazange ukulungisa ilizwe baze ngokubulala so manje masofaka umuntu abangamfuniyo bayathumbana bethi iZANPF i-CCC ayina order that's why ubona indaba zabo chabangu yonke into yoku-CCC akusiphathi lokhu yena sikhuluma iqiniso abantu bakithi singafuni ukuthirojwa kwabantu iZANPF ayithinte ngisho into enzenzakala lapha i-CCC ayina order yibo abathumba abangani babo bebulala nabodwa le beqede bethi iZANPF iZANPF kuphela efanele ithume namaphoyisa ezama ukuthi ebadinge laba bantu yiwo phela umsebenzi wabo okufanele ukuba bawenza kodwa ukuthumbana abantu abathumbanayo ngabantu
abantu betripu sibe botwa bebulalana ngoba vela kula order lokho akusiphathi lokho nje ungatshuno ukhuluma triple c yini khona into nje engalancedo leyana emoshela abantu isikhathi sawo sengathi abantu mavoteli zanu pf ms behlukane lakho lokho ya
studio 7 ninjani balaleli labasakazi usiba likhulu okhulumayo uyabona le ndaba triple c hayi mina lokho kuthiwa izanu pf yiyo lokho ithumba abantu ngiyasola ms labantu banemkhuba vele emdala esiyaziyo yibo abathumba nabodwa bebanga izikhundla ngoba vele bona abazange ngokulungisilizwe kwaze ngokubulala so manje masofaka umuntu abangamfuniyo bayathumbana bethi izanu pf izanu pf kuphela ufanele ithumele amaphoyisa ezama ukuthi ebadinge laba abantu yiwo phela umsebenzi wabo okufanele ukuba bawenza kodwa ukuthumbana abantu abathumbanayo ngabantu betriple c bebodwa bebulalana ngoba vela kula order lokho akusiphathi lokho nje ungatshuno ukhuluma triple c yini khonokho into nje engalancedo leyana emoshela abantu isikhathi sawo sengathi abantu mavoteli izanu pf ms behlukane lakho lokho ya
ngoba lapha studio 7 into ezakalayo lapha bantu bezimbabwe singababhizi ngoshabanga lokho sithi ushabanga umyekeleni athathe laba abatriple c abahamba layo abayiziphofu ahambe labo khona ngala wangazili ukuthi ngapha asibhilideni into ezakuma ime ngoba le nto lenziwe ngushabanga loyo singalokho sidideka ngayo It's going to take another 5 years. It's an upheaval to send Bruce Wayne. Now, because he's busy, I'm going to catch up. Let him go. Make an ahambe. Hambe, I'm going to back it up for night. Now, soon, sending up a very thing. It's broken with cleaning up. No, I'll end the very obvious. Very is going to take long time. In there is an upheaval in Zaloti. Connapum, I want to be busy. Truth is, I'm going to be able to solve a linking alley. It's cut your hand. Because I want 5 years is going to food is on upheaval. We have footy, boost a foot. It is a penalty. It is a very thing among our city.
Lawo ke bekungamazwi enu lena balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden usecebise ele Israel ukuthi lingahlaseli izibhedlela zakwele Palestine kulandela imbiko ethi izigulane ezibalisa insane ezisanda kubelethwa zisuswe ezibhedlela ngoba amabutho akwele Israel esezigombolozele. Ezinye insane ezingenelanga amalanga okuzalwa zibikwa zigoqelwe emalenjini aluminium foil ngenxa yomqando. Amabutho eHamas abikwa isithi impi le ingamiswa okwamalanga okwamahlanu bazakhulula abantu abathunjwayo abangamachumi ayisikhombisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe umnumzana Difa wajabhi Pangodube.
Impi ye-Israel leHamas babukande ihlukile kakhulu kulazo zonke izimpi ngoba asingakhohlwa ukuthi iPalestine noma sithi iGaza indawo ababiza ngesikhiwa bathi is a besieged area indawo egonjolozelwe lizwe lase-Israel noma ngithi eligonjolozelwe ngumbuso wase-Israel so isigaba seGaza indawo ephakathi kwelizwe esiyindawo esiphakathi kwelizwe le-Israel kodwa ke asingakholi ukuthi indawo yonke leyana kungakafika isikhathi sika 1946 kwakuyilizwe lasePalestine kodwa ke engikusho ukuthi ulwandle lwase ulwandle lukontrolwa ngabase Israel ngapha emhlabathini kucontrola iIsrael so yonke into engenayo endaweni yaseGaza kufanele ukuthi iqale ireporter kufanele ukuthi ihlolwe ilizwe lase Israel ukuthi ibonakala ukuthi iqondile yini ongakuthi zonke izinto abasebenzisayo noma ngithi khale sejinswa iHamas ukuthi bayenelise ukulwisana neIsrael izikhali abazithwala bengena behamba through ama tunnels abawagepha phansi ahamba ngaphansi komhlabathi azayevumbulukela phakathi kwesigaba saseGaza you are sebenzisa ukuthi but so akusoze kube lula ukuthi ba transport imachinery enkulu benga transport nje izinto izikhali ezincane ezilalezi abangazisebenzisa kwesikhatshana kodwa ke asikakhohlwa njalo ukuthi Israel kuba lula kakhulu for yona ngoba yona ichaya la ngamabhomba ibhomba la injolo isebenzisa izindiza mchina okwenza ukuthi kube lula kakhulu ukuthi idestroy indawo eningi ngoba bona bayaphosela ngeinformation yokuqala nxa beqedile laphana sebethumela ke amasosha abo IDF ukuthi abahambe ke bayengela kuleya indawo kodwa ke kuse kule molakala omkhulu kakhulu ongakuthi akuso soze kufanane esiza kubona nje ukuthi kuzabe lula kakhulu ukuthi iHamas izakhulelwa izaphangisa ikhulelo
ngokubona kwakho impile izaphela njani ubona ngani kuzahlalisana phansi na kukhunyiswane umlotha
ukukhumisana umlotha ngibona ngathi isibanga noma ngathi isigaba sokukhumisana umlotha sesayedlula noma ngathi sicxa sokukhumisana umlotha sesayedlula ngoba amazwe ayefanele ukuthi ngabe ayayenelisa ukuthi abahlalise phansi ayenelisa ukuthi abenze bazwisisane ukuthi bahloniphane baphile ngesivumelwane savunyelwana ngo-1967 eseGolan Heights yiwo abasela lumlilo ukuthi wenzakale ngoba ilizwe laseMelika lelizwe laseEngland yiwo amazwe abekade engafaka ilizwe elizweni lase-Israel kungathi kuba lobubele lokuthi ilizwe lase-Israel lilalele into leyikhulunywa yi-America leBritain. Kodwa-ke kulokuthi bazama ukuthi bakhulume labo ukuthi bakhulumisane umlotha into asebenza bona sebe bafika laphana bafika bachasa kakhulu elizwe lase-Israel ngokulipha izikhali ukuthi aliqhubekele phambili lisenza lokho esikubonayo libulala abantu, libulala abantwana, umama libhomba izibhedlela, libhomba nje kungakhethe ngeke uthi libomba nga okuyinto ezwisubuhlungu into ezwisubuhlungu kakhulu abantu abaningi njengoba sesabona umhlaba wonke jikelele abantu betoyitoya besima besithi bona basekela ilizwe lasePalestine ngenxa bebona idestruction ekhona eyenziwa nguhulumende weBrithani langohulumende weMelika.
Lo-ke ngumnumzana Difa wajabhi Bhango Dube olandela izombusazwe. Silengxoxo yeqembu lomculo wembube elenobuntu abazakala ukuthi ngobabes bembube bexoxa-ke lo sithandekile mhlanga weStudio 7 lo siduduzile sibanda.
Sisiphethisa i-America kathesi currently we're in Maryland but we've been to Kentucky, we've been to Colorado, we've been to Memphis, we've been to I think about 16 states just to name a few and now we're going to Ontario in Canada.
Balamukela njani abantu lapho elihamba khona ngabe eZimbabwe kuphela kumbe abanye beAfrika la bakhona pha eMelika?
Kukebe kuhlangene but mostly bangabe America kakhulu basamnikela kuhle kakhulu ever since we came here. This is I think 7th year we America. We've got an annual American tour vele every fall. I think the reason why sihlala siphenduka is the way they receive us and how we impact on them lathi sibachaze sibili kakhulu. So akusekho nzima ukuthi babe bebesibiza because bawujabulela kakhulu umculo wethu.
Indawo lapho elihlabelela khona ngezinjani ezamukela umculo onjengowenu?
Mostly lapha sihlabelela kuma theater that fill up maybe the biggest theater that we've ever performed in. It's in Oregon, it's in Portland, Oregon, and Patricia Ellis, it holds 6,000 people. So sihlabelela kuma theater anjalo, awe a cappella ngithileyo thina sihlabela singela ma instruments. So abantu abajabulela umculo wethu ngoba labana abahlala belaleli, balalelisise, akulamsindo, akulani. But we've also been to Kennedy Center.
Selilubhekise eCanada, likhangelela ukuthi kuhambe njani lapho. Njalo lo wenu lokhu yiwona lwana owembubi kumbe kukhonisela kwengezelelayo?
Hayi, asikajiji lutho. Lokhu sihlabela umculo wembube, sihlabele nje amasiko wethu, traditional music yethu. Lokhu kunjalo, still inspired by our Ndebele traditional music. Ningi abantu abalokhu bengayazi imbube all over the world. In as much as it has had its pioneers, obo Black Umfolosi, insimizi emnyama, Black Mambazo, South Africa. So in Canada, we've got 5 shows in Ontario. And after that, we head back home.
Lapho ngalisiya ekhaya liba pathelani luya luthuthukisa yini njengabaculi ukuthi lithole inzuzo lingabe lisezingeni elingcono yini kulabanye abahlabelela abasekhaya sabangatholi ithuba elifanayo?
Yeah, kakhulu, ungcono kakhulu kulokuthi ubuhlale ungkhaya ungatholi as much shows because akufanani lapha iAmerica inkulu. You get a lot of fans and you get a lot of people who want to listen to you. You get a lot of shows. You get a lot of performances, CD sales as well. Umculo abafuna ukuthenga umculo ama hard copies on your shows also ikho kunyokuletha imali. Yes, ngkhaya we get a lot of appreciation. We do have shows, but ubuningi bawo kabufanani la ngapha because ngapha I population is big and asikayiqedi. Even if we've been touring for 7 years, asika wahambi wonke ama states awe America. So we're still here. We still want to perform more in the US and live more.
Hello ke nguDuduzile Sibanda ilunga leqembu lePeps bembube inobuntu esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 lamhlanje ntambama.